okokuqala bakithi siyamhalalisela umnumzana Donald Trump ngokunqoba kwakhe kukhetho lwe-presidential election kwele Melika. Sihalalisele njalo lebandla lama-Republicans ngokunqoba kukhetho lwe-Senate. Asazi-ke ukuthi bazakwenza njani ku-House of Representatives. Siyamtshayela ihlombe unkosikazi Harris ngokukhalipha lolwazi lobuntu abutshengiseleyo kwezombangazwe. Encintisana lo-Trump, unkosikazi Harris amavoti akhe abe manengi kakhulu, lokhu kuveza ukuthi ama-Americans amaningi amvotele engumuntu ongumama. Unkosikazi Harris ubengamanga nje njengowesifazana kuphela, kodwa ubemi njengeqhawe lezombangazwe. Lathi silesiloyiso sokuthi o-Obama beZimbabwe labo bathole amandla okuzimela manqamu kungela ndaba yokuthi ungowesifazana noba ungowesilisa.
Siyabona njalo ukuthi kulabesifazana ababili abangene edale le-Senate, okungwakuqala ukuthi kungene abamnyama abesifazana. Singabona okunenguguquka yini emhlabeni, abesifazana labo bethola izikhundla endaweni ezimqoka.
Kuyasikhuthaza kakhulu ukuthi omama abansundu baphumelele ekungeneni kudale le-Senate kwele Melika. Lokhu kukhombisa ukuthi umkhosi wokulinganiswa kwamathuba abantu uyaphumelela, njalo lemgoqo eyayifakelwe omama abansundu iya isuswa. Kutshengisa ukuphumelela kwethu kakhulu ebantwini abansundu, ikakhulu sikhangele khona ngale kwele Melika, kwele Zimbabwe. Bewathola kodwa bewathola ikakhulu kusigaba sokukhethwa kwabesifazana kuhlelo lwe-PR esithi proportional representation, lapho kudale elikhulu ele-Senate omama ababa yibo bokuqala esikuthi yi-zebra cross. Njalo bese besiba khona kudale le-parliamente lapho ababa khona ngamalunga angamachumi ayisithupha, osokungezelelwe njalo lamathuba abontanga abangena ku-youth quota. Okusho ukuthi amathuba abesifazana lokhu ekhula, loba nje singakafiki kusigaba thize, sikhangele ukuthi kwele Zimbabwe lonyaka siyenelisile ukuba ngabo labontanga abangabaphathi ntambo esingathi ngamaminista, kugoqela labesifazana abayenelise ukulithola leli thuba lokuthi bebe ngominista. Sikhangele njalo kudale le-parliamente elikhulu ele-Senate, lapho esilenkokheli engumama.